elingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 kwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gandhi.
Lo sithandekile emhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Iphele prosecution njengoba yimibizo lesisho. The prosecution eyenziwa ngumuntu nje private citizen. Lapho uyabe ephiwe imvumo Attorney General ukuthi ayenze ke yena iprosecution yakhe.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court usunqume ukuthi umtshutshisi omkhulu welizwe uMnumzana Johannes Thomana aphe imvumo yokuba umeli weBikita West edalele ePhalamende uMnumzana Mnyeradzi Kereke athoniswe icala lokudlwengula umntwana.
Ngasesicela ke ukubana uhulumende avume ukubana usehlulekile njalo abesebiza ama-stakeholders ahlanganisa nama-foreign investors kumbe abe-cage ama-political parties akhona elizweni, ama-labor union, labe-business.
Icelele MDCT elingasekeli ubukhokheli bukaMnumzana Morgan Tsvangirai lithi liyakhathazeka ngokubhidlika komnotho welizwe njalo kufanele uhulumende weZANU-PF avume ukuthi usehlulekile.
Amalungiselelo ombukiso omkhulu wokuhlolisisa amabhizinisi asungulwayo kwele Zimbabwe owe Hypercube abikwa esizingeni eliphezulu njengoba lezi thekeli zemazweni seziqalisile ukufika eHarare.
Zonke lezi lezinye lizozizwa khona pha kumsakazo weStudio 7. Umthethwandaba wephezulu owe High Court usunqume ukuba umtshutshisi omkhulu welizwe uMnumzana Johannes Thomana kumele aphe imvumo yokuba umeli weBikita West edalele ePhalamende uMnumzana Mnyaradzi Kereke athoniswe icala lokudlwengulwa umntwana oleminyaka wayeleminyaka elithumilane phansi kweziqondiso zeprivate prosecution. UKereke uyalilandula leli cala esithi izitha zakhe yizo ezifuna ukuthi abotshwe. Leli cala libikwa lenzakale ngomnyaka ka-2009 kodwa amapholisa akawenzanga lutho ukubopha uKereke owayengumcebisi kasibalukhulu webhanga lesizwe le-reserve. Wayenguye owayehlala lo ntombazana lo uMnumzana Francis Maramudze wasalolu daba kwabomthetho esithi umthetho kawulandelwanga ngokungathonisi uKereke. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezomthetho uMnumzana Job Sibanda osichasisela ngeziqondiso ze-private prosecution.
I-private prosecution njengoba yimibizo lesisho, i-prosecution eyenziwa ngumuntu nje, private citizen, lapho uyabe ephiwe imvumo Attorney General ukuthi ayenze ke yena i-prosecution yakhe. Wona vele umsebenzi woku-prosecutor ngomthetho civil wokushutshisa kumele wenziwe ngu-Attorney General. So kwakwenzakale ukuthi kube lezi amanye ama-cases okokuthi u-Attorney General athi yena kaboni cala. Nxa kuyikuthi wena ungumamangala kumbe kungu-complainant u-case yakhona lapho u-Attorney General athi yena akunacala, wena ungavumelani lo-Attorney General, unakho ukuthi as a private citizen njengomuntu nje ucele i-certificate ku-Attorney General ukuthi akunike imvumo yokuthi wenze yona leyo okuthiwa yi-private prosecution. Isebenza-ke ngaleyo ndlela. Nxa umuntu esephiwe leso certificate sokuthi ayenze i-private prosecution, usesima kumbe ngathi mina usengena ezicathulweni nga-Attorney General, usesebenza njengo-Attorney General. Kodwa umahluko yokuthi indleko zonke ezecala lakhona ezabafakazi ezabantu bonke nje abaye bekhona kulelo cala zibhadalwa nguye, zihlawulwa nguye lowo muntu owenza leyo private prosecution.
Sesike sizwa abanye besithi lanxa umthetho usitsho njalo lokhu kungokwakuqala ukwenzakala, kungaliqiniso yini?
Akuvamanga sibili ukuthi u-prosecutor general, u-Attorney General ale nxa kuyukuthi icala likhona. Kodwa zifect ukuthi kukhona emabhukwini, umthetho okhona emabhukwini okutshengisela ukuthi kungaba lezinye njengoba namanye ama-cases amanye amacala lapho okungenzakala. But mina nginje ngile sikhathi isikhathi eside sikangaka ngithathize umthetho anikaze ngihlangane nakho.
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemthetho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lengcwethi kwezombusazwe omnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-private prosecution phela vele ifanele ibe yi-private nxa vele beconsultana wona ama-advocates, ama-defense namale, ama-advocates akamagqwetha akhona. Kodwa wathe said indaba yakhona vele siyazakala ukuthi sekule-selective justice, kanti kungani vele nxa kulo muntu vele ozwa ubuhlungu indaba yakhona u-aggrieved party ahambe ufakwe emadaleni kutonisiswe. I-selective justice leyenzakalayo kayilunganga.
Yena singathini ngaye ukereke nxa sikhangela ukubana ngumuntu oke wathwalisana nzima lebandla leZANU-P F, kathesi uthi izitha zakhe yizo ezimethe saleli cala. Singathini ngamafitshane nxa sikhangele ukereke?
Icala lakhona lavele lakhulunywa kudala nje, icala elenzakalayo. Yena owaqala nje kukhulunywa ngokuthi ulezitha kuZANU-P F bekhuluma ngokhetho lika-2013. Kodwa umthetho wethu uvele usegcekeni nxa kule cala lokuthi umthetho sicala lokubamba umntwana kumbe umkazana budlwangudlwangu bakhona lobana awungene emadaleni kukhulunywa egcekeni. Lokho kwe-private prosecution sokungathi i-selective justice evele ikhona kuZANU-P F.
Manje nxa ukhangele wena ikakhulu kubandla leZANU-P F, kungakwenzakalani? Siyabona ukuthi kabafuni ukumxotsha kodwa yena elilunga elizimele.
Abasuzi baphumelele umxotsha ngoba isisekelo sombuso sethu sithi khona nxa ungakhethwa ukuba ummeli wephalamente, i-constituency yakho ekukhethileyo yibaphane bawukhiphe. Kodwa nxa ilunga ibandla lakho futhi liwuxotshe, liyakwanisa ukuthi liwuxotshe. Bakwehluleka wonke khonokho futhi uthi phela akuseyenzakali ukuthi axotshe ebandleni, ngoba kulamanye amalunga esingathi khona i-faction abamsekelayo khanya ngathi baningi kakhulu kadesi, yikho sebehluleke ukumxotsha. So kabaliyekele indaba yakhona iphele injalo, bazabona ngomnye umnyaka sokulokhetho.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Inhlanganiso ye-Broadcasting Authority of Zimbabwe ibikwa isikhethe amankampani phose angamashumi amabili abhalele ecela imvumo yokusungula imisakazo ye-radio elizweni. Embikweni wakhe umqondisi we-BAZ Webaz umnumzana Obert Muganyura uthi inhlanganiso yakhe ithole izicelo zemvumo yamalayisensi emisakazo ezedlula amachumi amabili lanye zivela izigabeni ezehlukeneyo ezingaba ngezithobamo nemunye. Lezi zicelo sezizahlalelwa phansi kuhlelwe ukuthi yibaphi okumele baphiwe lawo malayisensi okubavumela ukusakaza elizweni phansi komthetho we-Broadcasting Services, njalo lokhu kumele ikwenze uNtulikazi engakedluli lonyaka.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ephathisa ekuqondisweni kokwethulwa kwezindaba ye-Information Media Panel of Inquiry, IMPI, ithi iyakhathazeka ngenani eliphansi labesifazana abeza emhlanganweni abenzayo yokuhlaziya indaba ezikhathaza uZulu ngokuphathelane lokwethulwa kwezindaba elizweni. Umgcinisihlalo we-IMPI, umnumzana Geoff Nyarota, uveze ukuba badibana labesilisa abakhulumayo ngendaba eziphathelane labatsha labesifazane emhlanganweni yonke abathe bayingena.
Icelele MDC elingasekeli ubukhokheli bukamnumzana Morgan Tsvangirai lithi umnotho welizwe lokhu ubhidlika usiya phambili, njalo kufanele uhulumende weZANU-P F avume ukuthi usedlulekile. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare lamuhla, Isiphathamandla salelicele umnumzana Sam Siphepha Nkomo uthi ibandla lakhe lizimisele ukucebisa uhulumende ngendlela zokuthuthukisa umnotho welizwe zinganqumiswa. Unkomo uchasisa okunye okuningi akukhulume kulomhlangano.
Sasesicela ke ukubana uhulumende avume ukubana useyehlulekile njalo abesebiza ama-stakeholders ahlanganisa nama-foreign investors kumbe abe-trade zama-political parties akhona elizweni ama-labor unions labe-business ukubana ababizeli ku-national indaba khangele ubana madoda njengoba umumo wemnotho umubi kangaka kuyini esingakwenza kube yinto esiyikhangela sindawonye. Thina njenge-MDC sile yethu indlela eyomnotho le-program yepolitiki esingayiletha ubana kulungiswe udaba oluyilo oluhluphayo ilizwe lonke. Kodwa ke lokho singakwenza uma siphakathi kume siceliwe ubana sibe phakathi kokukhulumisana nabanye bethu abakuhulumende nama-stakeholders. Siqale ngabo ukubiza bona bekufanele sibize bona ba-Africa First sikhulume nathi singama-Africans sisodwa. Bathokoze kakhulu ukubana sibabizile sabahlonipha ukubana sikhulume nabo. Sesizaba ne-program kekathesi yokukhuluma namanye ama-stakeholders ngaphandle kwelizwe nangaphakathi, kodwa-ke sesibrife ama-African brothers and sisters awe-Africa.
Okunye njalo okukhulunywe emhlanganweni lo kuyini?
Kuvike ephelileyo South Africa ibe lama-elections njalo sithanda ukuthi sichayele isombe i-ANC ngokuwina ama-election nokuba nama-election abekhululekile kunganabantu abachayiwe njengalapha kithi ukuthi kuyachayanwa kuyabanjelwana akwenziwa izinto kuhle. So njenge-MDC ukuthi eZimbabwe nxa kufanele kube lama-elections in the future kufanele kuqale ama-reforms wonke abe khona a-implementwe then bese siba nama-elections bese sifana na nabe-South Africa. Okokugcina engikhulume le-media today yikuthi siyahlanganyela nabantu beZimbabwe nabe-Africa nabo mhlaba wonke jikelele ukusola ngokukhulu ukuthunjwa kwabantwana abayi-over 200 abe-Nigeria kulinyanga ephelile. Sithi thina akube lokuhlangana kwamazwe wonke ukuthi kulwe namatheroro la ayiwo ase-Nigeria ukuthi ayi-Boko Haram, ngoba sibona ngani yinto embi enyanyisayo ukuthi yenziwe e-Africa. Udinga i-Africa yonke ne-international community ukuthi bahlangane.
Lo mnumzana Samuel Siphepha Nkomo, isiphathamandla secelele MDC elingasekeli ubukhokheli bukamnumzana Tswangirai ele-renewal team. Kusenjalo umkhokheli we-MDC team umnumzana Morgan Tswangirai uhlangene lababencintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ebandleni lakhe abanqobayo labanqotshwayo lamuhla bexoxa ngokwenzakala ebandleni njalo benikana amacebo okuthuthukisa ibandla labo.
Kulomgadli oyintshantshu okwedlula abanye bonke emdlalweni wenguqu e-Africa omaziyo na uDemba Ba kumbe uJevinho. Abanye bathi uSamuel Eto'o nguye oyintshantshu, wena uthini? Sitshele abadlali benguqu obacabangayo ukuthi bangabumba iqembu le-2014 African All-Star Football Team. Khetha abadlali abazintshantshu abathi unozinti, umdlali wenkabeni, umgadli kanye lemvimbi kulabo obabonayo ku-VOA Ndebele Mobile loba kuwebsite. Ukuvota kuqalisa ngolwesine mhla ka-15 Nkwenkwezi.
Amalungiselelo ombukiso omkhulu wokuhlolisisa amabhizimusi asungulwayo kweleZimbabwe oyi-Hypercube asesezingeni eliphezulu njengoba lezethekeleli zemazweni atshiyeneyo seziqalisile ukufika eHarare. Unkosazana Irene Chikumbo okhangelane lenhlelo zikaZulu kunkampani ye-Hypercube esanda kusungulwa uthi umbukiso lo uqalisa ngolwesihlanu uye phela ngesonto. Uchikumba uthi umnumzana Fahad Hassan olenkampani yebulembu be-internet okuthiwa yi-Always Prepared usefikile elizweni lapho akhulumisana khona labantu abafuna ukuvula amabhizimusi. izifundi ezifuna ukuya eHypercube kumele zibhadale amajumi amathathu amadola eMelika i-$30. UZulu yena ukhangelele ukuthi uzabhadala amajumi amahlanu amadola eMelika i-$50. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Sizaniwe za okhangelane lokwethulwa kwenhlelo esigodlweni sommeli weMelika eHarare encintisana leHypercube ukuthi umbukiso lo uphumelele na.
UFahad Hassan ngokwesibili ukuthi ebuye e-Africa wayeseSierra Leone 2 years ago ekhuluma ngakhona kokuncedisa amakhampani amancane ukuthi athuthuke njalo adinge indlela zokuthi athole imali ukuze akhulise umsebenzi wakhe. So uzabe khuluma lapha endaweni okuthiwa yi-Startup Weekend. Iyo indawo lapha eyenzakala emhlabeni wonke jikelele. EZimbabwe yenziwa yi-Hypercube Hub, eyiyo eyasapotwa yi-America lamanye ama-donors ukuthi ithuthukise abafana laba abancane abangena kuma-ICTs abafuna ukukarisa amabhizinisi abo njalo bethuthuke.
Kodwa ubona ngazani uzabanceda kakhulu yini ukuthi bathuthukise khonokho kuthiwa ngama-startup abo?
Useke wakhuluma endaweni eziningi uFahad Hassan, uke wakhuluma e-public affairs section, uke lokuyi-talk okuncane lapha okufike kubuye abantwana abaningi eriveki ontanga abancane akade bezolalela into akade ezikhuluma. Njalo useke wakhuluma njalo emaredweni lama-television. Kukhanya yingcwethi entweni lezi, njalo silethemba lokuthi asekwenzile so far into ezanceda kakhulu abancane laba abafuna ukuqalisa amabhizinisi abo.
Ye, so abancane bolaba-ke ubona zani bayancedakala ngombono wakho yini ukuthi babumbe okwabo khonokho, ngoba ama-startup amaningi ajale ukuthi angenzi kuhle khonapha eZimbabwe.
Yeso sikutholile beke bambuza lapha ekhuluma e-public affairs section ngendaba yenaleyo. Okuningi esijale ukukuzwa ukuthi abantu abaningi babuya bethi bona badinga imali yokuqalisa ibhizinisi. UFahad ubebatshela esithi hhayi akunjalo. Into eqakathekileyo yukuthi uqalise ngakhonoko lakho uncane. Nxa ulama-skills usebenzisa ama-skills wona lawo, afuni mali ama-skills akho ukuthi uqalise something.
Lo-ke ngumnumzana Sizani Weza unobhala wezokwethulwa kwembiko esigodlweni sommeli weleMelika eHarare ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kumahluli kudaba luka-Oscar Pistorius, umgijimi wakwele-South Africa wetheswa icala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp, unkosikazi Thokozile Masipa usenqume ukuba uPistorius kuzamele aye esibhedlela sabalomkhuhlane wengqondo ayohlolwa okwenyanga yonke. UMasipa uthi uza kwethula izizathu zesinqumo sakhe ngolwesibili ngeviki ezayo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Namhla sikhangela indubo zokungcoliswa kwamanzi ezidalwa ukuchithelwa kwengcekeza ephuma izambuzini kanye la kumafactory agelezela emadamu amanzi anathwa ngabantu.
Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okutshengisela ukuveza ukukhathazeka kwabantu ngokuthunjwa kwamantombazana esikolo phose angamakhulu amathathu akwele Nigeria ngabahlamuki beBoko Haram lokhe kusabalala emazweni womhlaba. izolo abantu bakwele France batshengisele esigodlweni salelo lizwe iParis bekhuthaza ukuthi amazwe omhlaba ancedise ekuhlengweni kwamantombazana la.
Intatheli izindaba eleminyaka engamachumi amabili lasithupha kwele France ibikwa ibulewe phakathi komsebenzi wokuloba udaba lokulwisana ngemihlobo okuqhamuke kwele Central African Republic. Isidumbu sika Camille Lepage sibikwa sitholakale sisemoteni yabalweli be Antibalaka esigabeni seBor.
Ukuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lamhlanje untungameli Nkomo Studio 7 ukhangela udaba lokudlwengulwa kwabantwana oluhlaziywe lidalela eParliamente izolo. Amalunga alelidale amaningi asole kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana lokhu esithi uhulumende kumele athathe amanyathelo alukhuni ukuqeda loludubo. Ummeli webulawayo East edale leParliamente njalo elilunga leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo ubikwa etshele lelidale ukuthi abadlwenguli laba kumele baye ebantwini abadala hathi kugijimela ebantwaneni. Nanto ke udaba litshona liphuma lendaba litshona lendaba.
Lapha besithole ukuthi kanti kona ebantwaneni badingani ngoba abantwana laba ababamba ubudlwangudlwangu iganyavu ngabantwana ababazalayo ukuthi kanantwana abaleminyaka emithumi kathathu ngabantwana abazala yibo bona labo babo sithi kabahambe kuboso wabo bayeceda ubuhlungu babo kulokuthi bahambe ebantwaneni abangaziyo okumele kwenzakale and phezu kwakhonapho babele babambe iganyavu babanikile umkhuhlane wengculazi.
Lona lubhahe kangakanani lolu dubo okwamanje elizweni?
Bahe okunye okuzisa isihawu kuyahelisa omama abazileyo ngoba endlini abantwana sebedlwangula ngayo ngakobaba isisesabisa ngoba bayakwazi kumbe ukuthi babanike imali okuyimadlana layo amapitsa lawo kumbe babanikani laba bantwana and bona bathathe i-advantage ukuthi ona sevele sebekhulile indlela abaza kuthola ngakho khona kabakufuna abaza kuthola njalo kulenye umcabango okhona phakathi kubobaba especially abanengculaza abazi ngibatshela izinyanga yini ukuthi khona bangahlangana umntwana oyinkazana oseseyintombi umkhuhlane wengculazi uyahluphele so sebethatha khona wona lo isikhala sonezo ukuthi badlwanguleke abantu abethu manje ngoba emakhaya omama abaningi sebesanelisa ukubatshela ukuthi bavikele lo mkhuhlane ngoba bavele sebekwazi ukuthi abanye babo bayesebelayo leyo mkhuhlane so sebebaleka ezindlini sebesayinika abantwana besazantana basezobabatshela ukuthi bavimbele imkhuhlane.
Njengamalunga edale leParliamente ubona ngani linganceda ngandlela bani ekwehliseni ukudlwengulwa kwabantwana?
Indlela okumele sincede ngayo ngeyokuthi yebo naye imithetho ikhona but inkinga ngeyokuthi imithetho eminingi kukhanya kayilandelwa esithi ngesilungu i-implementation. So sesifikile isikhathi sokuthi njengabadali njengabameli beParliamente singene phakathi komuzi lowo sikhulume loZulu sibone indlela esingaphathisa ngazo uZulu ukwenzela ukuthi uhulumende alandele imithetho yokudlangulwa kwabantwana.
Ungathi ukudlwengulwa kwabantwana abangamankazana lokudlwengulwa kwabafana kuyalingana yini?
Thina sithi vele umntwana ngumfana yinkazana akumelanga adlwengulwa ngoba ukudlwengulwa kuyafanana and kuba buhlungu ngoba okwenzakala ebantwaneni laba sesibulali kusasa yabo. Abantwana bona labo impilo yabo ihlizele itsheke yibo abantwana abasihlabisa umkhosi phakathi komuzi sebesenza izinto izakhamizi ezithi ziyabayangisa ngokuthi labantwana badlwangula babulalelwa impilo akulo wadinga isikhathi ukuthi adinga indlela zokuthi babafadize babuyele phakathi kukazi. So ukudlengula ikudlengula akulala ndaba ukuthi udlengule bani. Umntwana akakumelanga adlengule, umntwana umele agcine kuhle ngoba nguye ozagokela ilizwe kusasa.
UZulu nje jikelele wenza konke yina mele ukuthi nga uyakwenza emizameni yokwehlisa ukuhlukuluzwa kwabantwana.
UZulu uyakhuluma sibili. Athi ngibona ngazani inkinga ekhona ukuthi uhulumende lamakhosi sebehlule abantu ngokuthi abantu ababazengulayo babafake entolongweni babanike izijeziso eziza kwenza ukuthi yilo lalo ofuna ukwenza njalo esave ukubona ngezijeziso ezabe zinika abanye umama upha mthunguri uvele enkuluma so uphakathi kwenkinga yokulwa kokudlongulwa kwabantwana sethi kufunayo kathesi ukuthi njengabomama sizangena phakathi komuzi lapha sikhulume ngendaba yokudlengoma sesiyikhulumina akulamuntu osilalelayo sesangena emgwaqweni and wonke uba behlangana laye siyachaya
nxa seliyachaya obaba bonke lihlangana labo liyaze lichaya labangayisibo badlengo liphela
hayi akuchaya sichayi uswazi esalusebenzisa ukuthi obaba yikuhamba sibakhuthaza ukuthi bangadlwangula abantwana yilo uswazi esalusebenzisa so nxa sisithi sizabachaya sutho ukuthi sizangena phakathi komuzi labehlangana khona labo baba sibatshele ngodaba lokudlwangulwa kwabantwana ukuthi lubi ngaphi njalo lubulala njani ilizwe lubulala njani futhi abantwana ukwenzeka ukuthi laba basiphathise singene sikhankasele ukuthi abantwana bangadlwangula yilo uswazi lo esikhuluma ngayo nxa sithi siyabachaya sabachaya ngokuthi labo ababekwazi bangene futhi bafundise uZulu ukuthi hayi abantwana kabahlwangula
lolo ke bekuluhlelo liphuma lendaba litshona lendaba eliluyethwelele khona nguntungameli Nkomo weStudio 7 lalelani njalo kuvikezayo
kwezemidlalo lamhlanje asizweni intathelo izindaba yezemidlalo kuStudio 7 uJoseph Njanje esethulela ukwenzakala emidlalweni yenguqu esigabeni saphezulu eNgilandi ndawonye lezinye
Iqembu leManchester City yilo eligcotshiwe ukuba zintshantshi zesigaba seBarclays Premier League ngemva kokufika komlindi yacela kwesizini yalonyaka IManchester City iqede imidlalo yayo ihlezi phezu kwengalane yile mihlomelwe ngamathuma ayi-86 ukuthi iqembu elifuthe imidlalo yalo lekwendawo yesibili leLiverpool liqede le mihlomelwe ngamathuma ayi-82 84 amaqembu agunyile kusigaba saphezulu ngathi yeleCardiff City yeleFulham kanye leNorwich City ikhangele umdlalo wokugijima umdlali wokugijima uCaspet Nyasango uphakamise ibizo leZimbabwe elizweni leCzech Republic ngenkonto lapho aphuthe kundawo yesithathu kumncintiswano weVolkswagen Track Marathon lo mjaho ugijime phakathi kwamamitha zinkulungwane ezilishumi njalo uNyasango wenze izimanga ngoba yenelise ukugijima lumango ngesikhathi esincane ngemizuzwana engamathuma esithibalanhlanu 65 seconds kulaleso esagijinywa ngu-Tendaiti Mutsasa ngomnyaka 1998 elizweni leGermany kumncintiswano weHamburg Marathon le mpumelelo yangesonto yenze ukuba uNyasango wabe ngomunye wabadlali abazaphatheka kumncintiswano we-IAAF World Championship ngomnyaka ozayo ngimele sibe 7 kobulawayo nguJoseph Njanji
makamoyi uBob Mali ingoma ethi Buffalo Soldier isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lilale igama lami nguChris Gande
lo sithandekile emhlanga